Ilizwe leZimbabwe namhla linanza usuku lukazibuse kulabanye abakorona ngokugugudeka komnotho okubenza ukuthi bengenelisi ukuphila ngemfanelo. Abantu abaningi bakhangelelwe ukuthi bazahamba emkhosini wokunanza usuku lolu eNational Sports Stadium eHarare lezinye indawo ezabelweni. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuthi uza kwethula umbiko oqakathekileyo ozabalwa njalo iziphathamandla zikahulumende endaweni ezitshiyeneyo. Ibandla leZANU-PF letheswa umlandu wokwehluleka ukubusa osokwenze ukuthi abantu abaningi baphile ngokucela ukudla lokunye okutshiyeneyo. Kulabanye abantu abathi uhulumende kaMnangagwa ufana xathu lokamnumzana Robert Mugabe wasuswa esikhundleni libutho ngomnyaka ka-2017. Loba abantu bebhekane lenkinga eziningi, ibandla leZANU-PF likhuthaza uZulu ukuthi athakazelele usuku lukazibuse. UNkosazana Stars Thebe Mathe omele iNkayi South edale lePhalamende ekubandla leZANU-PF uthi uzibuse ngabantu bonke hathi abasekela uhulumende kaMnangagwa.
Sibonga ukuthi sakhulile ilizwe leZimbabwe lisembusweni wabelungu, bongaphi umuntu omnyama amandla okuzicabangela lokuzenzela okungamphumelelisa kunye lemuli yakhe.
Nxa sesikhangele eNkayi khonapho esigabeni sakho lapho khona ubona ngazani ke sokwaba le ngqubekela phambili enganani lokho waba lozibuse?
Ingqubekela phambili yaba khona ngoba izikolo zakhiwa. Ngifaka isibonelo esingabuzwa muntu kweyami constituency khonapho. IKhomayanga Secondary School liyana yayingekho singakayi kuzibuse. Ngithe ngibala isibonelo zinengi ezayakhiwayo alibana bekumele ngizilandise ngasinye ngasinye. Lama primary schools manengi akhiwayo, banengi abantwana besigaba lesabathola ithuba lemfundo ngoba imfundiso ikhululekile lasemtini omnyama.
Singakhohlwa ukuthi kulabanye phela abangani bayachothoza khonokho ukuthi hayi lapha lalapho ngani akuhambi kahle. Ubona ngazani kuyo phambili kuyalungiswa njani khonokho ongani kusolwa ngabantu?
Ukuze sibuse ngendlela efaneleyo kumele abantu babe besola phela. Nxa besola besimaka, bafaka ukhwethu, bafaka uxa, bafaka ukhwethu, siyabe sibona lathi dho laphana sebekhala kakhulu ukuthi uthi lokhuyana kumele sikulunge. Hayi umbuso okhona lo owe second republic owe new dispensation uyakukholisa ukusolwa ukuze sibone phela ukuthi abantu bafunani. Asilandaba nxa besola abaright abantu lilungelo labo, kodwa thina siyaqhubeka silungisa njalo sinanzelela ngase besolile ukuthi kathi kuyini kahle kahle abakusolayo singakulungisa njani. I-new dispensation iyakuvuma ukusolwa, osolayo kasoli ukwenzela ukuthi sibone sikulungisise. Kodwa uzibuse sibili ulethile umehluko omkhulu elizweni leZimbabwe. Ngeke konke kuvuke kulunge ngelanga linye, njalo lalezo zikolo ngeke zakhiwe zibesemnyango womuntu wonke ngoba phela lathi siyanda phela futhi abantu.
Akukhulumele abantu beZimbabwe batyele sibili ngozibuse.
Ukuba nozibuse kumlandi, umuntu ngamunye ngamunye uselelungelo lakhe lokutho akuthandayo langakuthandiyo aphinde acho imbono yakhe. Yikho phela le constitution yeZimbabwe sesiyibumbe kutsha sasaka izinto esifuna zisincedise sizenze zenziwe ngoba umbuso welizwe usukwabansundu. Yikho phela uthola ukuthi abantu sebelima balime khonapho kanye kwakuhlezi khona iBusmani lilengisa inkalakatha zendevu. Laye lamhla umuntu omnyama usesima khonapho kulelo plazi kuleyo ndawo umlungu ayekholise khona.
Kodwa ke abaphikisa uhulumende kaMnangagwa bathi akulalutho lokungathakazelelwa nguZulu lonyaka ngoba abantu bahlupheka okumangalisayo eZimbabwe. Omunye walabo abalombono lo ngumnumzana Andrew Nyathi owalwa impi yenkululeko ekuvuyo leZipra othi ayisikho lokho abakulwela empini yenkululeko.
Uzibuse kwaba lebatha baba kwakhilizeka. Uzibuse samlwela samthola. Njengabantu sasivele singalwela uzibuse yedwa, sasilwela lenkululeko. So babemele beze bezochata bebabili inkululeko lozibuse. Manje-ke kwasekutholakala uzibuse laba abanye basebesibona ukuthi inkululeko uzahlupha ngoba kuthi ukuthi abantu bazakhululeka ukuthi bakhulume bakhulule ukuthi benze lokhu lokuhamba lokuyana. Manje singabantu ababebambekile or belengqondo yokuthi bona bazithandela amandla okubusa. So base bequma into kankululeko le ukuthi hayi inkululeko kayikime kancane.
Yikho yini khonokhu elakulwelayo Nyathi?
Hayi kukhatshana nalokho esakulwelayo baba. Lokho esakulwelayo kakunje. Esasikulwela njengoba nangisitsho, sasilwela ukuthi sibe lozibuse. Uzibuse esitsho ukuthi inotho yethu ngeyethu. Inotho yethu siyazakhela. Umnotho wethu siyazibumbela thina sodwa. Umnotho wethu sincediswa ngabanye ngokubanxusa ukuthi hayi madoda lina ngani pha lapho lilento eliyiphetheyo ezani lapha lisincedise ngalokho elikuphetheyo lizosifotshole into leyo kumbe lizosiforogela into leyo ukwenzela ukuthi izinto zikhona ukuthi zihambe. So independence yakhona kasilayo. Uzathola ukuthi amakhokheli bayagijima bayele baye eDemeni baye eChina baye ngaphingaphi. Into lapho esibafuna khona sibafuna echolocho sibafuna echinamora sizokhuluma nabo silungise ilizwe lethu siliphakamise sonke nini njengabantwana belizwe. Hayi ukuthi kube lokho kugijima kuyiwa kwezinye indawo lezo. Thina sibona ngathi ngokwenza njalo kwenza ukuthi uzibuse wethu ephuke angabi uzibuse oqondileyo. Angisakhulumi ngenkululeko ngoba inkululeko abantu uma bekhululekile kabafi uma betshengisela besithi bona hayi kuhulumende wabo lapha kule nto engihambanga kahle kabafi bedutshulwa ugovernmenti wabo. So ungabona ugovernmenti wabo esenguye esebulala abantu noma esesithi kakwazi ukuthi babulewe ngubani noma esesithi hayi ubona ngathi babulewe ngubani kodwa enibukeli kutho ukuthi siyabe sekunohlupho inkululeko sehluphekile seproblem now. So kumele ukuthi abantu basukume bona bathi kugovernment hayi bo ungani kuthiwa wena ehluleka batshintshe bafake omunye ozakwenza ukuthi inkululeko abe khona sikhona ukuyazilimela sikhona ukuyazifuyela sikhona ukuzihlanganyela khona ukuzikhulumela khona ukwenza yonke into esifuna ukuthi siyenze ngikhululeke. So ilizwe kalikhululekanga kuze kufike namhlanje ukuthi abantu bakhona ukuthi bazivele abakufunayo.
Umkhosi wokuthakazelela uzibuse lonyaka wenziwa ngaphansi kwesihloko esithi Zimbabwe at 39 Embracing Devolution for Vision 2030. Ilizwe leZimbabwe selibuswe libandla elilodwa selokhu elathola uzibuse.